Ungakhangela ukuthi isizathu sokuthi kufakwe lezi qondiso kuyini? Ukuthi iningi labantu alifuni ukuhlatshwa, iningi labantu alifuni ukuvaccinate. So ke umongameli sibone kungcono ukuthi afake lezi ziqondiso ukuze ziphushe abantu, ziforce abantu ukuthi behlatshwe. Kodwa ke lokhu bese kulwisana lamalungelo abantu, ukuthi umuntu lelungelo lokukhetha afuna ukwenza ngempilo yakhe. But on the other hand, sikhanye ukuthi silwisa umkhuhlane onjani osubulele abantu abaningi emhlabeni. So kufaka umongameli lezi ncishiko ezempilakahle kusituation enzima. So ikubona ke bagcina befaka injani iziqondiso ezinjalo ukuthi hayi abantu asithini behlatshwe, ungahlatshwanga kusho ukuthi akasayi emsebenzini, umsebenzi usuphelile, umuntu aphele umsebenzi ngoba azange ahlatshwe yini. So kwenza umuntu ke izimuli ziqalise ukuba le ngxoxo ezinjalo ukuthi is it really necessary ukuthi singahlatshwa or kumele sihlatshwe ukuze sigcine umsebenzi. Yizingxoxo ezizabe sezikhona from khathesi up to 4 January lapho ke okule deadline ukuthi abantu behlatshwe. And bathe bona abangahlatshwanga bazaqhubeka benjani netestwa. Utestwa wangkhona uzikhiphela wodwa imali yakho ukuthi uyetestwa, and njalo uhlale ugqoke imask. Okuzenza ukuthi ke kube lento lana esithi stereotyping, ukukhangelela omunye umuntu phansi, ngoba laba abahlatshiweyo abale WG abuza thali ngasagqoki mamask. Abangahlatshwanga gqokana amamask emsebenzini. So nxa sebeukhangela abantu bazathi wona ngumuntu ofuna ukusibulala. So kuzakhetha inzondo and ungaphathwa kuhle kwabanye abantu.
Ama-Republicans ubona ezamukela yini iziqondiso lezi, kumbe sizabona siyaziphikisa emthethwandaba?
Ngiyabona ama-Republicans siya emthethwandaba ngoba kusho ukuthi ke isiphetho sakho nokuthi abantu bazaxosha eni imisebenzi, ngoba kuzathiwa lingasabuya emsebenzini 4 January. Ngiyaqhubeka ehola engaya emsebenzini nayo, umuntu uzaxoshwa umsebenzi. Labo abahlala begqoke ama-mask, ngoba kuthiwa abangasoke benjani, abangasoke behlatshwe bazabe begqoke ama-mask and bazabe lokhu behlala benjani betestwa. Uzibhadalela imali yakhe kwenzani yokuyatestwa. Kuzadalela ukuthi kube le-discrimination, ukukhangelana abantu phansi ukuthi unohlatshwe nohlatshwanga. That treatment, discrimination, leyana iletha futhi inzondo. Oh, wena awuhlatshwanga, oh, wena ngofuna sife nge-COVID. Oh, wena vele awufuna abantu bephile kahle. Oh, wena vele awufuna umuntu uqhubeke phambili ngokuhlatshwa. So that discrimination is going to come ngenxa yani emgomo le efakiweyo. So indaba yakho naye ngani izaba indaba ezathatha isikhathi, indaba enzima, but uke ema-court ama-Republicans azohamba. U-president njengomdemocrat ukubona kulinyathelo elihle elizenza ukuthi umnotho uvuleke, abantu beyemsebenzini bekhululekile. Nxa abantu beyemsebenzini bekhululekile, okutsho ukuthini? I-production elizweni iyaqhela and umnotho uyavuka and imali iba khona. Izinto ezinjengama-inflation ziyayehla, ama-credit ratings ukuya-improve, into ezinjalo. Uba ukhangela ngalelo lihlo. But ama-Republicans lawo khala ngelihlo elezepolitiki ukuthi hayi ama-Democrats ephula amalungelo ethu abhalwe ku-constitution, amalungelo ethu njengezizalwane ze-America. Ukuthini? Umuntu uyazikhethela afuna ukwenza, umuntu uyakhetha ukuthi i-health yakhe iqhuba kanjani.